umtimiri lo khanyani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa usithe na wagadi imoto vele engazithi iyakazi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona manje yena useyalele lokhu ebambe isidrive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe ukwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa ubona kuliqiniso into
kuyamangalisa ngoba lo u-Grace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugxoze nje kwezepolitiki kodwa secabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebesiyela bafuna ukuthi benenze isekela likaJamisa sokuthi kunolisa nje yonke into ebanjwa ngu-Grace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa ngu-Grace iyajivuwole khonapho so kuyamangalisa-ke ukuthi bangathatha umtimeli umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe u-Grace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mtimisi kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe these days anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu
bakhona abathi umtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubonakane kungaba liqiniso yini
umtiniri lo laye unganika asathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kulesikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NDF asizange sambona ekhuluma usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezinye into ngoba sazi upolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela